Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 22 Mbimbitho 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje izikolo ziyavulwa lamuhla okwehlandla lesibili kulokukhonona ngokusilela kwemali ngabazali lokwesabela ukuthi igciwane le coronavirus lingalumatha njalo ezikolo.
Abazali badonsa nzima ngoba sinanzela ukuthi impilo yezinyana abaningi abasebenzi layo nje intengo yezinto iphakeme kangaka.
Inani lababulawa yi-COVID-19 lokhu liphansi kubhubha phose oyedwa ngalanga linye. Sokusele amalunga ebandla le-MDC Alliance angamachumi ayisikhombisa lantathu 73 edalele ephalamende kulandela ukuxotshwa kwamanye amalunga ngamanye amabandla.
Asoze sithi khona nxa uJames Mushore kumbe uObed Gutu esiya kuzana uPF kumbe uMashakada kumbe uMoken Komichi ikukuqwa khona ngoba kade sesikhangelele igeneration entsha.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Kolo ziyavulwa namuhla okuhlandla lesibili kulokukhonona ngokusilela kwemali lokwesabela ukuthi igciwane le coronavirus lingalumatha njalo ezikolo. Abantwana abaloba umhloliso lumnyaka bavule ngeviki edluleyo. Ezinye inhlanganiso ezilwela ilungelo lamatitshala zithi bekumele uhulumende aqale alungisise izikhalazo zabo andubana evule izikolo. Lezi zikhalazo zigoqela iholo eliphansi lokuthi izikolo ziphiwe okokuvikela ababalisi labantwana igciwane le-coronavirus lanxa amanye amatitshala esehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 okwakuqala. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso yezakhamizi eyobulawa Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi.
Abazali badonsa nzima ngoba sinanzela ukuthi impilo yezinyana abaningi abasebenzi layo nje intengo yezinto iphakeme kangaka. Abazali kuyabahlukuluza kancane yikokwenza ukungathi badonsa nzima. Njalo le ndaba nayo ukuthi i-COVID-19 isakhona, abazali labo ngathi bayahlanganiseka emakhanda ukuthi kambe kuzahamba kanjani.
Manje zona indleko ke ezama-school fees labanye bama-boarding bazayinelisa yini umumo unje?
Well, ngase sikhangela indleko yeschool fees eqinisweni ukuthi abazali abaningi kuzabehlula ngoba siyananzela ukuthi ifees zikhwelele sibili ngendlela emangalisayo ezisa ubuhlungu. Ungananzelela abazali abanye mbona ama boarding schools laba bavule ama class lawo ukuthi ama examination class abavule kuliviki ephelileyo. Kulezinye izikole ezigcine ziphendukisa abantwana zithe zibabuyele ngemakhaya nxa ukuthi abazali bebengenelisanga ukuthi babhadale imali yonke. Yikho labo uhulumeni angele khona sesitakula umuntu okufaka isikolo ufanele sixotshe umntwana. Kodwa eqinisweni kuyasitshengisa ukuthi abazali ifees abasobe bayenelisa. Njalo vele abanye bayakhona ukuthi le mali abayibhadalayo ngale muva i-corona yabo yabakhona yahlasela kwavalwa, so abazibuza ukuthi imali yabo leyo yayanga. Kodwa eqinisweni nxa ukuthi abantu bayalamba, abantu abasebenzi lama lockdown labe khona bona abasebenzayo bake balesikhathi sokuthi badonse nzima bengasenelihlo ukuthi bathole income. Ngokunjalo abazali bayakhala sokuthi ifees ngibona kuza kuba lobunzima ukuthi abazali beyenelise. Nxa izikolo zingasabanga lozwelo abantwana abaningi bengaxotshwa becile bengasafundayo nxa ukuthi intengo yeschool fees iphakeme kangaka.
Lona igciwane le-coronavirus leli ubona ungane alisoze limemetheke na nxa izikolo ziyavulelwa abantwana bonke njengalokho okwenzakala?
Izikolo zivulwa kule ngozi yokuthi igcikwane lele le-COVID-19 lingabuya lihlasele futhi ngoba ungananzelela bese ku-lockdown leyana ebingathi iyabamba kancane abantu behamba ngezincwadi, abantu bengaphongi ukuhamba-hamba, le curfew ibingathi yafinyeza ukuhamba-hamba kwabantu isiyathaya u-8 o'clock. Kodwa umongameli weZimbabwe upresident uMnangagwa wenele ukuthi avule ekwaleyo amaviki amabili ayedluleyo lamansuku ezithile kuvuliwe. Kuyananzelela nxa igciwane lingaqansa ngendlela kodwa liyananzela ukuthi igciwane likasi ukuqansa futhi kusitsho ukuthi abantu bangakasi ukuxubana lokuhamba-hamba banikana. Ngokunjalo-ke kulokwesabela sibule kuningi kakhulu ebazalini lakumphakathi nje wonke weZimbabwe ukuthi ukuvula kwezikolo kule ngozi ukuthi igcikwane leli selingakasi kumemetheka futhi kugcine ngezo kusitsho ukuthi futhi le lockdown liyane eyedonsa abantu kakhulu ukuthi kungabi le movement igcine sikhona. Phose lezi zikolo zigcine zivala ngoba siyezwa futhi siyatshela ukubana sokulala i-phase 3 eyaleli gcikwane ezayo siyizwela ikakhulu ngapho kwamanye amazwe aphesheya. Khona kuyasitshengisa ukuthi kule ngozi yokuthi igcikwane leli ngacina limemethekile. Njalo okunye okuhluphayo ngegcikwane ukuthi izikolo azila imali yokubana zithenge sibili i-PPE equipment leyane yokuvikela lama-sanitizer lama-disinfections abanayo leyo mali. Ngokunjalo kuzaba le ngozi yokuthi phose i-environment aba-operator kiyigcine isenzo igcikwane limemetheke abantwana sebethela ngokwezikolo lababalisi kule ngozi enjalo.
Lo ngumnumzana Ambrose Bindi, umkhokheli wenhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association. Ubekhuluma icingweni leStudio 7 ekwobulawayo. Inani lababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 lokhu liphansi elizweni, kubhubha phose oyedwa ngelanga linye. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu ababili ababhubhileyo kumanani ethulwe izolo, kwatholakala abathathu bethelelwe igciwane le-coronavirus. Kusukela kwaqhamuka leli gciwane sokulabantu abazinkulungwane ezingamachumi amathathu, 36,665, abatholakala belegciwane le-coronavirus, kuthi abazinkulungwane ezedlula kancane amachumi amathathu, 34,269, baphola. Lolu gatsha luthi kulabantu abayithoba munwe munye abagulayo kakhulu, abathathu bona begulela okokuthi basiwe kugatsha lwabagula kakhulu olwe-intensive care, bebulawa ngumkhuhlane we-COVID-19. Sokusele amalunga ebandla le-MDC Alliance angamachumi ayisikhombisa lantathu, 73, edalele ephalamende kulandela ukuxotshwa kwamanye amalunga asefika amachumi amane, 40, ngamanye amabandla abalisa ele MDCT lele PDP. Sixoxe lomgcini sihlalo webandla le MDC Alliance esigabeni seMathebeleland North, umnumzana Prince Dubeko Sibanda, ukuze sizwe ukuthi ukuxotshwa kwamalunga edalele parliamente lokuya kubandla lezanu PF okwenziwe ngabanye abasekeli lenkokheli yemandla le-MDC Alliance akusoze na kubaphazamise kukhetho oluzayo.
Ku-113-25 kwakungamasenator, abanye bengama-members e-National Assembly. Kuze kuyofika khathesi ama-members e-parliament asekhichiwe e-parliament asexotshiwe ngokurikholwa, siyafika kumbonangani siku around 34 kumbe njalo singabe sesifike ku-40 ngalaba abangu-6 abakhichiweyo. So ke okutsho ukuthi nxa kuyukuthi khona besingu-113 nxa kukhichwe 40 kutsho ukuthi kungabe sokusele kuphela amalunga awedalele parliament angu-73, nxa singasabalanga mhlawumbe labanye abangabe bengaxotshwanga kodwa babhubha. Kodwa mbonani kule sokusela about 73 ama-members of parliament ayiwo ase-parliament kathesi.
Manje nxa likhangele linokwenzakalayo ebandleni khonokho ukuxotshwa edalele parliamente, labanye sizwa kuthiwa baya kubandla lezanu PF, nxa likhangele libona ungani ukhetho linganqoba yini?
Engingakutsho Gande, okwakuqala ukuthi wothi umbuzo wakho ngiphendule ngendlela ezimbili ngokuthi okwakuqala ngikhangele ukuthi ukuxotshwa kwethu eParliament kuchoni ebandleni. Okwakuqala siyakwazi ukuthi iZANU PF injongo yayo enkulu ukuthi kuleli lizwe kungasabi lelinye ibandla kube le one party state. Lokho yinto abayijongileyo, yikho bezasebenzisa konke okwe state, ama instruments awe state wonke nje phose abalawo ukuthi be make sure ukuthi khona leli bandla eliphikisayo lengasabi khona. Kungangcono kusale otitisi ababo ababe bathi laba ngabantu bethu, leyi opposition yet i-opposition kuzwa eZimbabwe kayisafunakali. Ngakho sokusetshenziswa ingatsha zonke zikahulumende kusukusele emadale kuze kuyefika emapholiseni, emasotsheni, sesingene kathe sabona laseparliamente ukuthi leli bandla kalitshabalale ngazo zonke indlela. So ukuxotshwa eParliament kwama members okwakuqala kwakujonga ukuthi khona ama members eParliament esabe ecine sesithi ke asafuni kuba kule opposition, sesifuna kuya kuba kupopi wabo abamfunayo ukwenzela ukuthi kube le opposition yabo. Okwesibili njalo kwakujongwe ukuthi khona ama members of parliament bona ngokwabo bayi resource ku political party. So kwakuyindlela yokuthi kasikhiphe lesisikhwama EMDC Alliance esithola esivela kuma members of parliament, bese kusukwa ke khona apho siyakwazi ukuthi sokusobala ukuthi imali okwakufuza ukuthi ibe imali EMDC Alliance layo yakhitshwa yathathwa kwathiwa kayihanjiswe ngale. Now baphumelele na ukuthi ngokwenza khona lokho ibandla leli belenza ukuthi mhlawumbe lidiliki? Hatshi, kabakwanelisanga khona lokho.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda ngumgcini sihlalo webandla leMDC Alliance esigabeni seMathabeleland North ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Lokhu sikudabalunye siphinde saxoxa lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya ukuhlaziya udaba lweMDC Alliance lolu.
Asoze sithi khona nxa uJames Mushore kumbe uObed Gutu esiya kuzana uPF kumbe uMashakada kumbe uMoken Komichi ikukuqwa khona ngoba kathe sesikhangelele igeneration entsha yabathungameli beMDC Alliance. Abathungameli bakhona kabanikwe ithupha. Asisuze sibe lo MP onjengoMashakada ongu MP okweminyaka engamashumi amabili. Sithi khona siguqula nxa sikhuluma ngokuguqula izenzo sikhuluma ngokuguqula leqembu leMDC Alliance. So mbona ngathi mina kuyafana ukuthi nxa kathe sizokuvunwa kathe sesikhipha umumbu owakudala omdala sesilungiselela ukuhlanyela umumbu omutsha ngoDisemba. So asingeke sethuke ukuthi ngoba uJames Mshore kumbe uObed Gutu uhambe kuzalo kuPF ye ikuqwa kwakhona nxa kukhitshwa izinto ezindala kungena izinto ezintsha. Mina ngithi mina yikho kwakufanele kwenzakale ngo-2013 kodwa kwehlula. Ye kabahambe lapha baya khona bayavunyelwa yi-democracy. Ye so kuqulwa kathe kakuqulwe labantu bakhona. Akusoze
ngokubona kwakho kungaqhubeka kusenzakala ngalindlela sesiyafika kukhetho, kuyathembisa na ukuthi ibandla leMDC Alliance lingavuselela njalo umdladla elalilawo lenelise lokunqo?
Sikhangelene lo khetho lika 2023 ukuphuma kumbe ukubhidlizwa kwamalunga eParliament iMDC Alliance kumbe abanye bayaxotshwa kumbe abanye bayarecallwa kumbe abanye bayangena kuZNPF, yiyo into elungileyo ngoba nxa sikhangelele ukuthi sizangena na ku-2023 sigqoke impahla ezintsha sile ngqondo entsha, kufanele uhle uqale kathesi i-rebranding ukuziguqula kweqembu ukuzilungisa kweqembu kufanele uqale kathesi kwenzela ukuthi nxa sesifika ku-2023 amalunga eMDC Alliance ayebe khona bamele izifiso zabantwana abazabe sebeleminyakele engu-18 abantwana abatsha. So mina ngibona ngathi ukuthi kulungile ukuthi kwenzeke kathesi ukuthi kube lokuhlukuluzwa kumbe guquka weqembu leli. Yiyona ndlela eqakathekileyo ukuthi iqembu leMDC lizilungiselele lizitshintshe benze i-rebranding yokuthi nxa sokufika u-2022 2023 abantu abavotayo baye besebele mbono omutsha ngeqembu elitsha elingelabantu abadala ababevele bedinga umsebenzi bedinga ngokwepolitics. Ye mbona ngiyavumelana lakho mina, akwenzakale abaphume nxa iqembu litshintshwa kumbe kutshintshwa ibizo kumbe kutshintshwa vele umbala wakhona, kakwenzekali kathesi ngoba isikhathi sokuthi kube le rebrand.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa icingweni le Studio 7 eseHarare.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e Voice of America at the Washington DC. Yabo.
Okwamanje lesikhangele eziphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald libika ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa usekwele Tanzania emngcwabeni kaMnumzana John Pombe Magufuli obe ngumongameli walelo lizwe obhubhe ngeviki edluleyo. Iphephandaba leChronicle lithi uAnastasius Banda owakobulawayo wabotshwa ngemva kokuqilibezela umngane wakhe uMary Matewele osebenza phetsheya. Wayefuna amthengele indlu ngamadola elemelika ayi 52,000. USibanda ubikwa wazithengela indlu emalokitshini lemota ezimbili. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumlayezo elithumele ngeWhatsApp.
Salubonani, salubonani basakazi baka Studio 7. Ngiyabonga ngohlelo elisethulela lona loluhle kangaka. Ngibuye njalo ngibongela ukuthi indaba yezano PF la eziyaphumula egcekeni kwabonakala ukuthi kulesi kanye. Ngoba esikhathini esiningi kuhleli kukhitshwa nje izindaba zabantu be-opposition party kuphela. Kodwa siyayibonga iZim Life ngokuthi ke yakhipha yayazisa abantu lokuthi izigangi zikhona phakathi kwezano PF. Okuyinto enhle ukuthi kubonakala ukuthi amakhalazi abanjani. Okunye okwesibili izihlobo, abantu kumele bekwazi ukuthi iZimbabwe imele ilungise sibambene. Lokho kokucwasana ngebala ukuthi iNdebele shona thwakazi kumbe njani, angikuboni kuqakathekile ngohlupho lwaseZimbabwe. iZimbabwe, abantwana beZimbabwe ngabalungise uhlupho lweZimbabwe bemanyeni. Ngiyabonga.
Anibonani nonke kuStudio 7. Awu bantu bakithi ngiyalibingelela lonke abanifuphi kwezwe kumbe kuphi komhlaba lapha elikhona bantu bakithi. Hayi mina ngiyimpawule bantu bakithi ngalolu daba lakithi ezweni. Liyabona nje bantu bakithi i-sanction yalo iqhubeka iqinisa siyaphambi ngendlela i-government leZimbabwe eziphatha ngayo. Phela ukuthi i-sanction izaqhubeka ilokhu siyaphambili beke nje from 2020 kuzokuthi manje 2021 iZimbabwe azenza ngezinjani. Into encane kuyagcwaliswa amasotsha bayishaya abantu. Into encane kuyagcwaliswa amasotsha bantu bakithi sezohlupheka emazweni. Lawo la amazwe sikuphi ama-economy amanga kahle bazosifumela sihloko sihlele emazweni ethu. And liweselethi lizwe libheke ukuthi alibonisi nje lokuthi izalunga even kancane kuyabheda kubi. Into abazenzayo i-government liyane imbe. Yazi ngiyazi ukuthi umuntu osalandela i-government liyane zano PF uthi uzitshela ukuthi uyenzani nje. Hayi lokhuyana kuyanyanyisa. Uma ungathi uyabuka khona manje umqondisi njengoba bayamdinga into embi yena uyenzileyo waniphi. Ngoba ube right uma esiyakhipha umuntu eplazi nakukho umuntu akavumele ukuthi umane uqhampe umuntu ezongena endlini noma umuntu etiyena ngezomakhonya la. Ukhonya kanjani intanazo yakho? So le bona intinto yakhona ungayibheka isaselo tribalism phakathi sihlasile sithi ngisesiyenza ngani into yomqondisi wala ma-tribalism. Izano PF noma kwale tribalism and abakithi abasindebeleni abakuzano PF angabheka abala msebenzi kwabo abafika le kuzano baziphendula babawamashona so kungani namashona abasafani ukuthi aphela abayikhulume emathebeleni abayikhulumele. Yonke into nje abayikhulumela yona about amashona kuphela sebephendule babawamashona abasikhohlweni ngabo ukuthi abasase ngabakithi basihlamukela wona abantu badukile. So into fayi siyitsho nje bantu bakithi lo mqondisi la etwele kuyomanje simncediseni into embisi yalena if namaphosa la achaya abalandeli bakhe la aronga achaye abantu lawo bantu labo kuthi abedoda abirong barong ukuthi batoyitoyile lawo amaphosa achaya abantu la bantu bafaka bebetshwe ezukwetshwe because bonke la maphosa aronga alimaza abantu iphosa elinjani elilimaza umphakathi ebozobona khona nje ukuthi iZanu PF yona umuntu wesindebeleni ayifunde phakathi. So ithi nantu bakithi asindele lokhu basibambane le phatha abantu abayifuni siyivoteleni siyinikezana amandla ngokubuza ukuthi abayifunga abantu bangayifuni iZanu PF bayakwazi ukuthi iyempumelelweni indlela yempumelelweni abayifuni maybe bona ilizwe mali kuma-sanction bayikhona ithuba lokuthi batshontsha kahle amagoldi layo into mawu kusaphuma sanction batshontsha kahle akho lamuntu ozababona indlela yabo ukuthi beziphilise. So ikondlela imusa abantu bakithi esindebele le phatha siyivoteleni yeza simelelisa that's why bona beyizonda bayibonisa iphakama sisibalamandla.
Studio 7 nomuhle ekuseni yalamhlanje ngiyabingelela sihlobo, ngiyabingelela basakazi bami abahle kuStudio 7 elisiphathele umsebenzi elisinika uluju nsuku zonke. Mina okhulumayo ngumfana walaphana komayeza enanda ngokuzalwa kwesakonkomo isigodi. Ngizehlisa kakhulu ngaphansi komthunzi wesizwe samaNdebele. Ngikhonseni kakhulu kakhulu ngithi lelalizwe sihlobo zami as long indaba yeGugurawonde ingalungiswanga angeke lilunge ngoba siyakhala sisizwe semathebeliland baloko bekuziba ukuthi bayilungisele indaba vele amabhadi awahlale lilandela lalelizwe ngoba isizwe siyakhala sisemnyameni ngoba bengafuna ukuyilungisa engikwenza ukwenza ngisho lokho ukuthi abantu abakwenzayo baloko bephethe umbuso bayihlo ukuzisola abaziboni belephuda ngoba ngomthetho wafana ukuthi ngabe bayabusa laba bantu abafana ukuthi abasehlalweni abantu laba kodwa ke anyway uNkulunkulu ngiyokwazi ukuthi uzowenzani sibonge laphana ithi uNkulunkulu eligcine liphephi lesizwe semandebele lingakhathazeki ngelinye ilanga uNkulunkulu uzolikhulula kule corona engapheliyo mhlambe lefike manje corona izashishidlule kodwa leya kithi engapheliyo kuyazi inkosi ukuthi uzodlula kanjani so ngalokho ngithi hayi ngiyabonga sihlobo zami uNkulunkulu eligcine liphephile libahle linjalo usokuthanda ukungihlupha nje iloko sengikuzwa ekhaya akwenzakalayo lasezikolo lapha khona kwenziwa isimo selizwe sedola elingahlali kahle uma sokufanele thina sizakhamisa sithengele amatisha ama-laptop kuyinto enjani nale kodwa government ebekhona igovernment isenziwa ngowani ukuthi ixhasa izikolo zakhe yonke into efuneka esikolo ufaneke ithengwe izakhamizi angazi noma iyenzeka emathebelendi kodwa noma iyenzeka izimbabwe kodwa leyo nto leyo ayisiphathi kahle ngoba siyawathenga lawo ma-laptop sibhadala lezo school fees abantwana abafundi manje ukuthi sikwenzelani lokho lama ngikwazi kwazi bona bona abasiphetheyo abasibusa ngendlovu yangena yona lake labakhona ilizwe libuswa ngamasosha shuwa sibilibhaze hayi akola ndaba sihlobo zami ngizagcina ngokuvalelisa ngibingelele izihlobo zami zakomayeza zonke la ezikhona imbuli kamayeza yonke la ikhona ngidayiphile eGoli nasekhaya ngidayiphile imbuli kamayeza ngiyayithanda kakhulu ngiyabonga kakhulu
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika uMongameli Joe Biden usefeze uhlelo lokuthi kusiyafika amalanga alikhulu ombuso wakhe sokuhlatshwe abantu abayizigidi ezilikhulu i-100 million kungakafiki leso sikhathi ayisifakile. Abanye bathi lokhu kubonisa ukuthi uzenelisa lokuvuselela umnotho welizwe kungedlula ubhubhane lwe-COVID-19. Sixoxele sisalani seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika, unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Uma sikhuluma ngo President uJoe Biden ngezinto asezenzile usuka elanga lakhe lokuqala uzofika lesi sikhathi. Nxa ukhangela ngelihlo elibanzi, ungela lihlo lokuthi wena ukhangela ngenxa ukuthi ungumdemocrat kumbe ungumrepublican. Singamchaya lihlombe ukuthi usenze izinto azithembisayo. Yona le stimulus aseyipasile phabantu imali. Eyinto enkulu kakhulu ngoba imali yakhona ikhangela ukuthi izasebenza esigabeni ezijiyeneyo. Ikakhulu lapha ngeCovid. ICovid abantu sebehlatjiwe, bayahlatjwa abanye sebehlatjwe wesibili. Ngevikele iphelile ukukhuluma ngokuthi yena asiyafika uMay ekupheleni kaMay, wonke umuntu omdala ofuna ukuhlatjwa iCovid uzabe sehlatjiwe. Ngibona mina ngenxa ukuthi bengingi kokho abantu laba bameli behlatshwe kathesi kodwa kulesi state engikhona izolo ngitholi i-email evela kudokotela wami ukuthi sengingabuya ngizohlatshwa so lapha kutshengisa ukuthi inani labantu abahlatshwayo seliphezulu and kuhamba nge-speed esikhona lapha enhlala khona ngeviki eliphelileyo i-stadium se-football lezi ezinkulu lezi ukhangela ukuthi nxa imagine i-Barber Fields kumbe i-National Sports Stadium ivuliwe abantu behlezi lama desk abo lama injection bemelela abantu abazohlaba kuyimpumelelo enkulu kakhulu leyo uthi within 100 days yakhe ngibona ngani izinto kade sithembisi lezi zaphumelela sabe sesile mali yokuthi siphume phandle siye kudla sisipende sabe sisihlatshiwe iCovid kulezi mali zokuthi isikolo zivulwe kulezi mali ezingena ukuthi abantu abagulayo bahambe bayesibhedlela ezingena kuObama Care sinengi izinto eziphakathi kwestimulus list andizo izinto ezizamenza ukuthi abe successful
siyabona ukuthi kube lokhetho lokunye okunjalo kodwa elizweni leZimbabwe kuthiwa khona ukhetho alusoze lube khona ngenxa yendaba yeCovid-19 ubona njani wena udaba lona
lapha nza kuchuthi umbuzo lo nxa ngiyuphendula mina nza ukuphendula njengomuntu ongumZimbabweni ongela political affiliation angila angiso umuntu wezanu angiso umuntu we MDC ngingomuntu ngiyazibuza ukuthi nxa kungaba le election abantu bachona emaralini njengoba sithanda amarali becampaigna begcwalisa istadium abantu belayina besiyadinga izithupha zokuthi bavote baphinde bayilayina bayevota singelayo imithi yokuthi umuntu nqa angagula ayesila njengalapha osokule mithi yokuthi nqa abantu bathe sibangabulwa iCovid nqa ungelayo enye into engakubambelela phansi uyasila njalo sebaba le vaccine thina kasilayo le vaccine asikabi lekota yabantu asebehlatjiwe impumela yakhona ngemva kweelection umhlaba wonke ilizwe lonke nje nxa singatholakala izalukazi lamaxhegu labantu nje abavele bezigulela eminye imikhuhlane sebele COVID singakubamba sikufayi ngayiphi indlela thina nxa sibele election angike izwa isindaba yokuthi eZimbabwe kuthiwa i-election ngikuzwa ngawe kathesi but mina just ngicabanga nje njengomuntu weZimbabwe ukuthi nxa kungavulwa lokhu kuthiwe kwenziwe singelanto esiyiphetheyo siza kuthi ukuthi le mithi yokuthi sigeze lapho esihamba khona siyemaralini sigqoka ama-mask ama-mask angikhona amanye ngokuzenzela ezindlini asila ama-sanitizer sizidubekele kodwa iralini siyahamba
Unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalani seZimbabwe esihlala ngapha kweMelika ube khuluma ecingweni leStudio 7 esedolobheni leSeattle eWashington State.
Meta twambula wa superstar. Chef Nana Skuza. Mboma walk. Eza kudala boy. Aye, 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 Chessa.
Hazolo, Eminde, Hazolo. Hazolo, Eminde, Hazolo. Shy cat now, a cat, Eminde. Shy cat now, a cat, Eminde.
Eminde, Minwanwa, Eminde, Pesulu, Eminde, Minwanwa, Eminde. Pesulu, minwanwa pesulu, minwanwa pesulu, minwanwa pesulu, minwanwa pesulu.
MC tell you dollar drive, enga ikiteli dollar PF, uskobo kobo, enga tanyo swali pole, kotini ngabi lomcho voksa khambu, ma dollar kreti vili ngabi guazi ngokulu za lovo fola, skira kumasku shuzi, we imprena lisa chopa, stitches za tumili ngabi korma goro goza, go wrestling, umacho mendo chimtake nbesasle kona, nale webele view, uli kusim kanini ngabi kona, kwa zemishalu liyo mkabi, kuzife nga klocho, kangaya sa chonchu chitume nga wochwa, tevi chifunyi senga wili omrora, mirip nga sengishali nga igongonya lisi ya bomba, government of national unity nga fonywa, upastu besa ngumfundi se Roma, ama poisi funis dura wabe spaniso ofi, extra large bengo lendo tibe nga rinu marocha.
Kudala kwakumnandi ngiyakhumbula mfana street niggas umjoke uma vusa ndomzala ukuhlabela kusemnandi kungafika osthana killer tio maskiri labo mawaya waya sazi chaiva kuze kuse kuzophuma ilanga ukukusimanela ibhathela engathola uyolanda injiva ngo December zazithenga utshwala irendi lisabusa kungangeni dollar power
uhlelo lwanamhlanje kesikhangele inhloko zendaba izikolo ziyavulwa namhlanje okwehlandla lesibili kulokukhonona ngokusilela kwemali lokwesabela ukuthi igciwane le-coronavirus lingalumatha ezikolo inani lababulawa i-COVID-19 lokhu liphansi kubhubha phose oyedwa ngelanga Sokusele amalunga ebandla leMDC Alliance angamachumi ayisikhombisa 73 edalela eParliament kulandela uxotshwa kwamani silugqiba lapha uhlelo lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.